sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Siyalambulela ngo kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 1 kumabasa 2023 igama ngokeino kumete saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibikwa zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi wegospel uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ekuvoteni kukhetho oluzayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos siziba ngalolu daba.
Namhlanje ke besile bhora lethu ebeselidlala ke kobulawayo, lapho ke ebesibize ontanga abaregister ukuvota ukubana ke bebuye lama registration slip abo beparticipate kutournament. Bekulenkezo ke kulabantu ke abawinileyo namhlanje abatsha ngenxa yokubana siqale ivota registration blitz, sakhuthaza abatsha ukubana beregister bebambe islip ukuze beparticipate kumkezo ke ebesilayo namhlanje. So yikho libona bekulabatsha ke abasijoyineyo abavela ke endaweni esijeneyo kobulawayo.
Abekade bephatheka kuhlelo lolu ngontanga be-CCC kuphela kumbe beluvulekele labanye nje ontanga abakhona?
Kunhlelo thile thina besingakhangeli ke ukubana ke ngowebandla libizana noma TPC enibandla ngenxa yokubana ke udubele leZimbabwe luhlasela wonke umuntu kakhulu abatsha 97% eyabontanga abalamsebenzi. So yikho libona ke besi emphasize ke ukubana register ukuvota ngobudubo ke lubamba ke wonke umuntu. So yikho libona ke besibize ke ontanga ilizwe lonke.
Ngolwesithathu mhla ka 5 kumabasa lizabe liphatheka njalo kubandla lenu likhetha abazalimelela kudale lePhalamende.
Sesilungiselela ukukhetha laba abazasimela edale lePhalamende ekansilini njalo zasimela ke engumongameli wethu our presidential candidate. So siqalisa inomination mhla ka 5 kuviki ebuyayo, lapho ke sizabe sinomisi lama nomination ekuyoye ke iprocess yethu yokuqala. Sizabe sinominate ke ama MP, sinominate ama councillor, njalo sinominate ke ozasimela kuba ngumongameli. So lokho kuzayenziwa kuma wards angu 2000 ilizwe lonke jikelele, lapho ke okulama wards ukuze abantu ke befake imbono yabo ukubana ngubani ozasimela kukhetho oluzayo.
Umnumzana Gift Ostalos siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Daba lefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibika zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezithenga igolide ziyithengisela eDubai okungaphandle komthetho solumumetheke lwangena lakwele South Africa. Umsakazo we-SABC izolo ukhiphe amabizo amabhanga amathathu asezaphenywa mayelana lezimali lezi ezingcolileyo ezemoney laundering ezamukelayo zivela eZimbabwe. Sixoxe lengcethi yezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Kuna wakala itemba umnotho weZimbabwe na uma system weZimbabwe siwasebenzisayo yilo eselibhidlikile. Uyabe sekumele silile ngisho njalo. Abantu abasemathemba ngendlela esizisebenzisayo nama-systems yethu khanya njenganama-systems yethu awich kakhulu. So ithemba lelo selibhidlikile. Kubona njengani ngethusa sibili abantu abafuna ukuthi balethe imali lapha eZimbabwe ngoba bayabe bengakwazi ukuthi sebenza nobani. So ngibona njengani yikho okunye okungenzakala ukuthi abantu sebedulile sibile ukuthi ma izimali zingangena lapho ezizabe ziyazingena njani labo bayabe sebenza lobani ngoba bayabe belethembele ukuthi into zethu lapha zicacile kodwa siyabona ukuthi kunama-loophole abaningi.
Kungaba yinto eqondileyo na indlela enziwayo ukukhipha igolide lihanjiswa phandle liphenduka njalo kodwa kungala bhanga elikhulu le-Reserve Bank liphakathi kodaba lonolo.
Into okumele yenzakale ukuthi sokumele sibe nama-investigation asegcekeni sibekwazi ukuthi xa ukuthi likhona ibhanga le-Reserve Bank likhona okungakanani ngoba bona bayala ukuthi ngakhona. So sokumele kube nama-investigation sibili. So nokuthi kungakuyukuthi ulama-problems sesibonile ukuthi akhona ama-problems sibili. So singawalungisa njani? Uzakhumbula ukuthi amabhanga alapha eZimbabwe amaningi sawasela esingathi ngama-corresponding bank ukuthi inxa izimali zizela phandle kwelizwe ziye bayasebenzisa ama-banks anjengalawo.
Amabhanga e-South Africa kuqanjwa amabhanga agoqela i-Standard Bank, i-Absa Bank, le-Safsa Bank. Kukhanya ezinye imali zakhona zingena khona ngale. So kungenisa ke amanye amazwe angaphandle kweZimbabwe kunkulumo yonale asethinteka. Kwimali zakhona zifika njani kubo South Africa?
Izimali lezi ziyazithela eSouth Africa sezibuya lapha ezikhathini eziningi. So sekushitho ukuthi nakhona ngale eSouth Africa sokumele ziyebe lama-investigation sibile babona ukuthi ama-banks ahamba njani. Batho ukuthi abanye udaba lolu bakhona bahlala eSouth Africa. So sekushitho ukuthi layo eSouth Africa ikhona lapha kundaba lezi. Kodwa uzakhumbula ukuthi i-investigation leyo ibebe sithi ibambe iSouthern Africa yonke lapho nabanye amazwe futhi kuyabe kwenzakala ezinye izinto okumele sibe wazi ukuthi ziyabe zihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekoBulawayo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS, ithi isola kakhulukazi okwenziwa inhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-Teachers for ED, ebhoda lezikolo icela inhlawulo zenhlelo zayo. Sizwe nokunengi kusikhulumelise ATURS, umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATURS savele sangakuyamukela ukuthi kule nyamazana engavuka ingu-Teachers for ED. Oso kunanzelelwa ngabantu ukuthi i-Teachers for ED ingabizi workshop. Umbalisi kumbe isikolo lapha suka khona yiso esikhokha imali. Okumele sikunanzelele ukuthi kulezinye izikolo sezikhokhe imali edluli $500.
Yenziwani ngayo le mali? Njalo izikolo zibanjwa ngamandla na ukubana zikhokhele leyo mali?
I-$500 le iyabe isetshenziswa ukunikeza amandla ku-Teachers for ED. U-Teachers for ED yinto yezombusazwe. U-ED akulamuntu ongamaziyo ukuthi ngubani. U-President kazakavukela ababalisi. Ababalisi ngabelizwe, ababalisi ngabesizwe. Bavuka njani sebengebo umuntu oyedwa? I-ZANU-PF isiyehlulekile ukuthi izimele yodwa isizifuna ukuyangcolisa igama lababalisi.
Inhlanganiso kumbe ngathi amaqembu wonke la abunjwayo ukuthi iqembu leli for ED laleliyana for ED nxa beziphendulela bona bathi bona u-ED lo umelele i-economic development. Ngombono wakho ungathi injongo ye-Teachers for ED ngeyani?
Okumele sikunanzelele i-Teachers for ED le izobulala ama-union ekutheni nxa thina sikhankasela ukuthi ababalisi kabanikezwe imali eqondileyo. Kuma-workshop ye-Teachers for ED bahamba beyitshela abantu ukuthi ungakhangeli iholo. Kambe kulo muntu ongasebenza engakhangelanga iholo lakhe? Ngezinye indlela thina sithi lamhla u-ED upresident Emerson Tambutso nga engu president welizwe oqotho kakuvalise kwinto lokho simuzwe khulume sithi yena kakuhlangananga laye kodwa nxa lokho ezithulele kanje nguye okwenza kube khona nguye osedisturb abantu kunje kathesi ukuzungena ukuba ngumbalisi abantu sebeqhatshwa ngokuthi le certificate se teachers for ED i-workshop leyi le mali yayo iqambayo kodwa wena nxa ungayanga ku-workshop leyi usufuna ukuqhatshwa ukuba ngutitsha sukhipha $155.
Lezi mali ezibizelwayo ziya esambeni sikabani?
Iya ku-ED phela ngoba okuyinto lokhu ngokwe-teachers for ED.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ esixoxelaye eselubane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela umshweshwe
lamlela nampaba fobembula
izakhamizize chongolela lasemambanjeni ku ward 21 esiqintini sebubi emathebelela north ziganunwa ukulandela ukubuyelwa kwamadlelo ezifuyo zazo ngabantu abafike ngenkani kulindawo kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Izakhamizi zalindawo zithi seziphelele ukuthi senzeni ngalolu daba. Unomzana Mfundo Khumalo uthi ukubuyela amadlelo lokhu kuganga njalo zakhamizi zingavumi ubhadala lofa ngecingo lakhe ngoba akukho emthethweni.
Ngiphinda lana ngiyumuntu wonke ongelankulu lenkomo ozaba lenkomo kunyaka ozayo. Lelinkomo eyodwa khathi lenkomo ngizo 100. Okufanele ukuthi kwakuthi kuhlabe phansi kulungiswe ukuthi yena nxa ukuthi wayefunda ukufesa ngemali yakhe sivumelana ukuthi unxa ufesa fesa inkomo sizasifaka lapha phakathi ofanele siqale sihlale phansi sibulungise sivumelane nje ku ground bese kusuka ke kufinyekweni kusiwa lusha lokho into singayitsho esivumelana ngoba okumele sikunanzele ukuthi kusasa singavuma ukuthi simbhadale imali ozakwehlile kuyasiwa ngathi ngamadlelo akhe enkomo.
Onguye owabiyela amadlelo la izakhamizithi ngubaba okuthiwa ngufuzane umnumzana Cuthbert Kabila Mpofu uthi kukhona ezinye izakhamizi ezavumelana layo ukuthi afake ucingo
ngale bona bathi besitshela bona bathi bona bamcela ufuzane ukuthi abakhele isikolo ngamanzi bakhanya ufuzane wavuma konke lokho bathi umuntu abayihlalele ngaphi phansi lezakhamuzi maye ngapha lezizakhamuzi zika-8 le bathi abakwazi yaba yinto yabantu abangayi Baba vida ngwasikona. Into ehluphayo.
Umnumzana Theophilus Skhosana uthi kubuyela amadlelo asonto embi kuloba umuntu owenza njalo engasoka kulindawo.
Kwaba le meeting eyama village wonke. So kuthi ukuthi akuzange kuhlangane vele. So mina vele into eyenza ngithu right, mina ngathu right ngenxa yokuthi kuvele thina bese ngasa benefit lutho khonapho kuzolawo lowa maphadok. So ku benefita u ward 12. Yizwe inkomo zabe sezidla indawo leyo imambo ngokufaka ifensi uvimbili
usobhuku wethongololo lemambanjeni omnunzane Leonard Ndlovu uthi udabuke kakhulu ngoba sekhuze waze wehluleka
izamile kakhulu ukuthi ngihlanganise ukukhuluma ngabatshela bona ababakwenzileyo ukuthi kakwenziwa lokhu ngabe sihlale phansi sakhuluma sabonisana satshengisana sehlulana lapho sehlulana khona asizange sikhulu sengihambile ngisiya sengidlela kuchief ngisiyambikela ngimbikela dawu ngokungazi kwami ngingazange ngitshele ngomuntu osengibambe iganya vengele esigabeni sami
saza nathi Lopata Ndlovu osebenzela iCouncil yeBubi Rural District Council eyo khala esigaba lesi uthenza kamizi azibise udaba lwazo kuCouncil ngoba lo kuthiwa ubuyela amadlelo abamazi
lo muntu asimazini azenzile asila contract thina lofuza abadala kababuye eCouncil sezokuresolve kababhale iform complaint ngoba this is the first time sikuzo so bhuku wale ndawo was supposed to write incwadi to the CEO yobuye eCouncil ngoba abakaze bareporte sesimanje sokubuya lethu bengazake basitshela kabahambe bekhuluma lo-councilor wabo ukhansilor wabo seyiletha lapha zensisitilalo
umnumzana afuzayo ogcinwa ngokubuyela amadlelo akulindawo walile ukhuluma le-studio 7 ibe le-studio 7 esiqinini sebubi ngasenyakatho esabelo semandebeleni igama lami u-Ezra Chisasvanda
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Siyabonga Chisa okwamanje siye kuhlelo lwabesifazane.
siyalambukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Grace Mpofu usobhoko wenyamandlovu e-iGroups. Sicubungula ukuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe njengowesifazane.
Kuhle number one ezigeni yami ezempilakahle ilamaukuthola khonokho ukuthi abantwana abanjani nje konke nje kweklinika kubuye okokudla siyahola.
Ye, wonke umuntu uyahola yini?
Hhayi, kuhola kwakhona kuvalo kuyabe kuhola kwesinye isikhathi uze kuthiwa kuhola abasikhulile beholi. Ngathi mina nginje ngikhulile ngilama-70 ngazi khonapho umntwana ami ngenye umuntu onjani wathi ukudla kusokukuluthwana ikwanisa ukuthi ngidle lo mntwana ami nalo layo lapho siyaqatshelana abantwana laba ngabantwabethu abesefijini nale singabantwabethu abatshayela imizi khonapho.
Kodwa kulula yini ukuba ngusobhoko ungowesifazane? Kumbe abanye babona ingane umsebenzi wabo baba.
Umsebenzi wabo baba bathi ubaba wabhubha bathi zibambele abantwana. Abantwana bakhona bangabafana. Besasebancane.
Ye, bazathatha nini indaba?
Babakho abafuthi futhi.
Bangaphi kodwa?
Basemagona lapha kakhathana.
Kodwa abantu bayalihlonipha yini?
Hayi, kuhlonipha babagogo malini bayahlonipha number one. Noma ngabiza abayenzi kubi ukuthi ngimubani bayahlonipha njengomuntu ogqoka ibhurukhwe.
Njengoba
silungisa nje okwekhaya. Sisenza okwekhaya so. Emasimini kathesi kule nkomo ziyadla le ikhuzane kuphele lokho.
Lisebenza kuhle le nduna.
Nenduna phela sisebenza kuhle kade siye kiyo kahle.
Ye, likhuluma ngani?
Ngolesithathu kanti kwakungolesithathu emawa. Ngasiziza siyahamba.
Ye, lalikhuluma ngani? Kuyini okwandisa ukuhlupha esigabeni?
Sizile ukuthi sizozuzani layo ukuthi siphile kuhle labantu. Inayo nje ukuthi hayi kathesi kunje so libeka amadlelo liyenze yonke into so njalo. Sifika sibe thukela hayi bakuvuma. Siyafanana lo muntu uthuphe laphana kulesani isiphalo sibekileyo amadlelo anjengoma ekhaya la. Futhi angahambi ngale sizo lowukhulu. Siyakuyeka bangaphathe sikwanise ukuthi sidlise nga. Sesisiya nje ekhonapha ngamajuni 1.
Abaningi bebebhalisela ukuvota bayakwazini abantu khona ngapho kuvillage yakho ukuthi kuyabhaliswa ukuvota njalo bahambile?
Babhalisile kubuyile abezethu. Ye, hayi sihambile kodwa kade siyevotela imota ibe yaba one. Kade siyevotela kuthiwa kwadundubala kundundubala. Hayi, ngiyazi indawo yakhona khona le duze lempolosimoto imota izezihluphileyo kodwa ubuningi kade befuna ukuhamba.
Ye, bagcine behambile yini?
Sihambile sigcwele sinjalo. Zavuya kodwa abanye nabo bethathwa zimoto ezincane besiya khona ngale siphahamba.
O, ngezinye iy'ndlela bekukhatshana.
Kukhatshana lapha sisuke ngama-7 sisiyavota elokuzi kodwa sifike ngama-11 sika ngo-6 besisuka khonapho.
Sizwe ezinye izakhamizi zesigabeni sakho khonapho ayigosu zikhonona ngokuthi kulabothi kamtanja ababathathela izifuyo le mali. Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kodwa lapha zange baphike bethusele kobakhuluma kuhle bathi umuntu thina uyazingenela ngentando yakhe kweyami izipeki abathuselanga. Kodwa kulabantu abangazange bangene, kulabantu abangenayo bayehlulwa zimali zenyezo ababatshele khona, bayehlulwa yizizinto zakhona. Umuntu uzathi wayabiza kakhulu ukuthi into yakho le ngiyithethe yathi ngifuna lokhu ehluleke khulu kodwa kuvumile naloo muntu into yakhe nale. Angabantwana bona babayeza njalo behlule kodwa hhayi bona babevumile khathi ugogo akabuye bemkhiphele lokhu abamkhiphela khona lokhu ugogo kaliphililiza abantu abakho akuvule layi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Grace Mpofu usobhuku we-iGosu enyamandlovu ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile ngohlelo lwakhe lwabesifazane. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba.
Lenga lichona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso ezim imbokodo
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
angimingelele kwemsakazi ngiphinde ngibingelele lakubalaleli komsakazi kho igama nguVictress
ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama waiver lolu sizwa abaningi bengadi abaluqondisisi ungasitshela nje ngamafeature
kusukela ngolesithathu mhla ka 29 March kuphume incwadi ebikhitshwe umnyango wasekhaya lapha eSouth Africa ebikhuluma ngawa ama waiver isithi abantu belokungazwisisi bengazi ukuthi benzeni sebecabanga ukuthi uku apply la ama waiver lawa kuphelile izolo mhla ka 31 incwadi le ibikhuluma ukuthi laba abantu aba applyele ama waiver kuze kube ngu 31 lokho engakaphumi bazokwengezelelwa isikhathi sokuthi balinde ama waiver kuze kube ngu-31 December 2023. Ngifuna ukusho ugcwala umlomo ukuthi incwadi leyi ayizange itsho lutho ngama-ZEP. Ikhulume nje ngomuntu o-apply i-waiver ngoba ama-waiver a-applywa ngabantu abalama-ZEP kuphela. Baningi abantu aba-apply ama-waiver abavela kwamanye amazwe abadinga ukuba le ncwadi zokuthi zibavumele ukuhlala lapha e-South Africa ezingasoma-ZEP. So leyo ncwadi ephumileyo ayitshongo lutho nge-ZEP. Ibikhuluma nje ngama-waiver wonke umuntu nje noma ngubani o-applyela i-waiver leyo ukuthi nxa kusiyafika umhlaka 31 iwaiver aba apply kusiyafika umhlaka 31 March bazonikezwa isikhathi esifika ku 2023 December 31 ukuthi balinde ama waiver wabo. So abantu kabangaphamazeli abaqhubeke abantu balama ZEP be apply ama waiver befila ama form be apply ama waiver esicabanga ukuthi ngoba sasinikezwe ukuthi kuza ama permit lawa azasiphelela ngo 30 June kona lo mnyaka ukuthi mhlambe sizavunyela ukuthi ku apply ama waiver kuze kufike u 30 June. So abantu abangaphatheki kabi bekhanye sebesenza izinto ngokutatazela ngoba bezwe kuthiwa kuyavalwa bekungaqondana ngalathi abaphethe ama ZEP bekuqondane nje laye wonke umuntu apply waiver. So ngingathanda ukuthi abantu bakuzwisise lokho aba apply ama waiver beqhubeke ba apply ama waiver nxa sokuphumile ukuqondane lama ZEP bazokuzwa futhi
ubona abanengi yini asebe ufake amaphepha onda la izicelo zonda lezo njalo ungasitshela ukuthi wena njengomkhokheli wenhlanganiso yezimi imbokodo bakhona yini obancedisayo
ngicabanga ukuthi njengakulezi insuku ngathi abantu sebengani bayayethukile ukuthi u 30 June useseduzani sebekhona beqalisa ukunyikinyeka begijima abantu beapply ama waiver kudala abantu baqala ukuba apply ama waiver kodwa bebenga iningi belingalandaba la uku apply ama waiver bebengibona ngani into engeke iyenzeke into bengeke bayenelise kodwa ngibona kulezi insuku hayi abaningi abantu bonke wonke umuntu ngapha la ngapha ukukhuluma ngewaiver ukukhuluma ngewaiver ikakhulu bona laba abantu abaphethe ama ZEP so ubonakala ngani hayi sokulotshintsho mpela sokunyikinyekwa yebo khona akukho lula ngoba izinto ezifunakalayo ukuthi abantu ba apply ama waiver abanye abantu abaningi abalazo abanye kufunakala ama contract emsebenzi abanye bufunakala izincwadi ezithoyi ukuthi kungani kumele banikeze lawo ma waiver so abanye bakhala ngokuthi hayi lapha nisebenza khona umqhashi wami akafuna ukuthi anginikeze leyo ncwadi umqhashi wami nganginikanga icontract so angilayo so kuningi nje abantu abahlangana lakho obekubenza bengani badonsela emuva kodwa kungathi manje hayi sokukhanya ukuthi hayi abantu babona ukuthi hayi sesiye emaphethelweni sebezama ngamandla wonke ukuthi ba-apply la ama waiver mina njengomholi wenhlangano yezimi imbokodo inhlangano esizomama labantwana kukhona engikwenzayo ukuthi ngisiza abantu abehlulekayo ukuthi bazele amafomu bazi-apply ama waiver ngiyasiza abantu ofisa ukuthi ufuna ukusuka apply waiver kodwa akala lwazi lokuthi kungenwa njani ebulenjini lapha afile njani amafomu ayenzeni ngemva kwalokho ngikhona ngizinikele ukuthi ngisize abantu angikhathalile ukuthi ngumama kumbe ngubaba kumbe ngumntwana ngiyasiza wonke umuntu egameni enhlangano yezimi imbokodo so abantu abafisa ukuthi basizakale abangela mali ngoba abantu bayabhadalisa ukuthi babenzele abantu lokho so umuntu obonayo ukuthi hayi isikhwama sakhe asivumi ukuthi akhiphe leyo mali aye applyisa iwave yomuntu nozambhadalisa ngikhona abantu bengangithinta abaningi bayazi lapho engitholakala khona omunye noma ungazi lapho engitholakala khona ungathinta inhlangano yezimi imbokodo utsho ukuthi udinga usizo lunjalo ngiyabonga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
sengivalelisa msakazi angitsho kulabo abantu abaphethe ama ZEP ukuthi aba-applyele ama waiver imphumela siyazi mhlawumbe ngaphumisa ivuna bakhona sebewatholile ama waiver abanye ba ibavunile ngempela imphumela sebelungiselele ukuthi ba apply ama permit. Nxa ungangala permit ungala ZEP awukwazi uku apply i waiver e apply yilabo abala ma ZEP. Abantu bakuqondisise lokho bengadliwa izimali zabo abazisebenza. Ngiyabonga.
Lo ke bekungonkosazana Victress Mathuthu umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi wegospel odabuka eMbembezi uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Kubika uNtunkameli Nkomo weStudio 7.
Impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi eyayazi ithuli yalungu impilo lena
impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi
iyayazi
ithuli yalungu.
Iqembu lezimvu ezimhlophe lisungulwe ngo-2019 yimi uJoel Mbambo kanye nabafowethu abanye abathathu. Sakwazi ukuthi senze i-album yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma. And then ngomnyaka olandelayo 2020 saba ne-album yesibili ethi eGolgotha. Then ngo-2022 sikwaze ukuthi sikhiphe ama-album amabili, enye ethi Ukholo Lwami, enye ethi Woza Moya.
Iphethe incwadi
yesimiso
sonke
salomhlaba
yoyoluzima
abethu ithuli yalunisa.
Iphethe incwadi
yesimiso
sonke.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ukuxhumana nathi abalaleli bangasithola ku 079 engiyasemzansi, kusho ukuthi umuntu angafaka icode athi 0027 abese sithi 79704 6757. Ilapho sitholakala khona siyizimvu ezimhlophe ngokwe WhatsApp nangokwama calls. Then mabe sidinga kwenkundla zokuxhumana bayasithola ngokuthi izimvu ezimhlophe gospel group noma bathi Joel nezimvu ezimhlophe. Bazowuthola wonke umusic wethu kulezo nkundla.
Yiwaphi amazwi owachiyela abalandeli?
Siyacela kakhulu ukuthi bathenge i-original music yethu ukuze sikwazi ukukhula.
Noma ngehlelwa
noma ngehlelwa
ngokuyinkosi
Ema pusheni
Jalo
Umisondeze
Uwena nkosi
Uwe wate
Nibonisise Nkosi ami
Siyabonga Ntungameli Nkomo lapha besiphathela iqembu elicula ezokholo izimvu ezimhlophe likhokhelwa nguNdolomba Mbambo. Singakehlukani sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobulungu babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo. Sasilgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo imugeni nokumede Saidi ngise Washington DC ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.